ukuthatha ngapha ukuthi abantu abavunyelwa ukugqoka amathayi ayiyelo khona kungekho ebhukwini lama lemthetho ePhalamende ukuthi ama-standing rules and orders. Yikho lapho-ke okuthiwe kuzaqala kuyekhangelwa indaba leyo ngemva kokuphikisana ngoba yena ubesithi sasa ngifuna ukubona ugqoka amathayi ayiyelo ekhuluma laba-representatives abantu njengabantwana. Kwase kucubungulwa-ke kwakhangelwa impumela yakhona ngibona ingazani bekuthe izakhulunywa namhlanje kwakhethwa abantu abazangena kukomithi leyo eza kusho ukuthi kuzahamba njani. Ngibona ingane ekuqineni kwakhona kuthiwe amathayi yelo awusabelanga agqokwe ePhalamende. Okuyinto emangalisayo Clips ngoba phela wena vele kungwegxobi yakho itayi layo ngiyakwazi ukuthi uletha ebomvu kumbe i-blue kumbe eyelo kumbe emnyama. There are very few colors for amatayes wonke adlalile somewhere kuna lapho. So thina sikuthi ubona kuyinto emangalisayo kakhulu kubana kungaba lelo lingenjalo ngoba ama-rules wona athi akuvunyelwa ukugqoka impahla ezithengisela ukusupporta iparty ethize ezile insignia lama-slogan ezithengisela ukuba ngezeparty ethize. Itayi, a plain tie eyelo kayingeni khona lapho kayigoqelwa ngama-rules lawo esikhuluma ngawo.
Ye, sizwe ngegolide wakwaba edaleni ePhalamende uyakwazi konke lokho ukuthi kumele abantu begqoke njani. Akungene khonapho uyamzile lapho-ke uphule ekhuluma ngalo ludaba.
Okay, uba sikhuluma lo muntu onjengomfowami uThatha Pholo uzele econic njalo eyilo officer abayibo abahamba ngezomthetho kumadali lawa aweza umthetho njalo aphindabe yi-law maker engomunye walabo abalungisa imithetho edaleni ePhalamende. Siyakwazi shoko ukubana i-Triple C iqala ise yarejista uqala yelo waba yisebu yabo iphathi so to say bahle bathi kona yelo fever yelo i-17 waba yinto okuthiwa isinto efanana lokuthi kona i-identity yephathi ye-Triple C. So-ke ukuthi kuba nzima ngabo ntona bekucumule kona ukuthi nabeku-analyze ukuthi bebona ukuthi this is one of our sort of logo now ngoba we're talking about i-Triple C, we're talking about yelo. Noma thina ikuveza kuzanipheshisa amakhala amaningi red green yellow nalokhu nalokhu athika nesiwafake siwathinaa ngamaphathini zelo zethu siyakugqoka nje loko balungisaezikaniyeiyi-red ibiyi-green akula ndaba lokwa kodwa u-Triple C specifically ufakile ukuthi uyelo ngowabo bama ngoyelo babiyelo everything konke sokuyiyelo xa begquluma bebesenza njani. So pho-ke nasebenzeni sivuyana ube yi-august house ya yisho engamelanga kube nokuba zilela iwenza ngokuthi wena uvela kuyiphi iphathi kumbe uhlangothi lokuhlala kumbe ulikhiwa ngumuntu omnyama kumbe ulitoka kumbe ulihlelwa kumbe lindebele laphana sokube abantu bezohlangana bonke besenza umsebenzi welizwe. So pho-ke kuyini okuhlungu okuhluphayo lona bakhiphe into ehambelana lephathi yabo
phulu
isimboli ye-TBC ubuso bukaleyofenjanisa labo si abathathu abakhulu yiyo ilogo yethu. Ilogo yethu is not the yellow. The yellow color is not our logo. Ngumbala esilawo njengeparty. Uzathola ukuthi i-MDC la ile lombala wayo obomvu. Uthole ukuthi i-ZANU-PF ile red, ile green, ile black, ile white. Wonke leyo mbala. So wena ubona ingazani ama-members of parliament ezanu agqoka amathayi angumhlobo bayo. Nakubuzo wami sokumele bagqoka i-orange. Lo umthetho mbona ingazani uspeaker laye usebenzise ukusisa kwakhe kwe-Triple C ngesikhathi kuvotwa wasesithi abantu bagqoka amathayi ayiyelo. Kodwa iqiniso ukubana ukufananisa ithayi eyiyelo eplane le flag le-ZANU PF kumbe lama emblem lamalogo ngibona ngani akusiyonto ehambelanayo. Ithayi mina yinje amathayi yilawo ngilethayi ebomvu ngilethayi eyiyelo mina bemvele ngigqoke ithayi emnyama ngisiye ephalamende the other day ithayi eyi-orange ube yi-pink angilayo kati ukuthi ngiyefoswa ngasesho ukuthi ngiyebopha ithayi eyi-pink ngenxa yokuthi kulo muntu osecabanga ukuthi iyelo ngoba akubhalwanga khona lokho kuma-standing rules uspeaker of parliament ukusebenzisa umbono wakhe ukuthi ayi-discretion kodwa la education leyo akumelanga isetshenziswe ngendlela edlulisileyo nasibone ngani yikho okwenzekeleyo lapho
khonopho ke golide siyakuzakhulu golide kuba khonapho ke ngamafutshane babaphula
ngiyajabula indlela ugolide akhuluma ngayo ngeyelo konke iyelo everything ibone ngami ngizwisisile kwi-triple C.